Imbadala wanade ukuthola ngasenelisa ukuthi benelisa ukuphila lokuthi beyemsebenzini. Owesibili wawuhambelana nokuthi izinto zokusebenza esibhedlela azeneli. Izithembiso sezenziwe ukuthi izinto lezi zabe zithengwa zidilive esibhedlela kodwa impumela yangkhona ibingabonakali. So ama-juniors kwacinaye sesiyayo nabasenelisa ukuya emsebenzini. Nama-juniors ayadingeka ukufunda emsebenzini ewotini benza umsebenzi omningi kakhulu. Ngakho nxa unaso bengasekho ukuthi umsebenzwana somele wenze ngomunye umuntu ovele naye lowakho omunye umsebenzi awenzayo. So kusuka kube nzima. So yikho sacinga sithi sesenza ama-emergency kuphela. Kuze ufike isikhathi lapho uhulumende lama-juniors abazavumelana khona endaweni zemibhadalo lapho. Sinethemba lokuthi into kebo into engani ibingenziwa ngokuphangisa. Besingakhayela ngokuthi ibizafika esigabeni salamhla lokho kungela lutho olulungisiweyo. So ukuya kwesikhathi ngathi sasiseneni sesiqhubeka sinjani sisenza i-emergency yaleyo ngoba lathi esikhwameni lapho kuyasidla kakhulu. Njalo mbona ngani ngabe kwenze izinto laba wesi ukuthi abantu bafike basebexoshwa imisebenzi.
Uhulumende izolo ubize odokotela bezinga laphansi ama-junior doctors ukubana aphenduke emsebenzini phakathi kwamalanga amabili alandelayo. Uthe ngokwenza njalo azabuyiselwa emsebenzini kula mibuzo abazayibuza njalo kabasoze bahlukuluzwe. Ubona kusenzakala yini lokho? Lani libuyela emsebenzini njengama-senior doctors?
Ngenxa yokuthi bengiphathekile. Lokho ngibone kwi-message yakhe engakayibalisisi ukuthi ngizwisise ukuthi baze bafike kusinqumo esinjalo zokuhambe njalo. So kanginalwazi olweneleyo ngakho khonoko. So kunzima ukuthi ngiphe umqondo wami ngakho ngoba anilwalwazi oluningi ngakho. Kodwa ngibona ngani nxa kuyikuthi kuyikho abavumelane khona. Ezongezile kungasontshe ukuthi kusasa bayaphinda sekuleyinye futhi ingxoxo ngenxa yokuthi nxa bengavumelanga ukuthi indaba zokuya emsebenzini imali zakhona zokuhamba zizatholakala njani. Ngibona ngani siyabe sibuyela bethu lapho esiqaliseke khona. Ngolwazi lwami nalo ngendaba leyo ukuthi kwaqalise ukuthinye abantu abalayo imali yokuya emsebenzini. So ngaziwa kuyile ngemva kwe-48 hours nxa udaba zeholo zingakhangelwanga bona ngani sizaphinda sibuyele futhi ngenxa yokuthi bazefika futhi ukuya emsebenzini.